sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 nguKips Dube. Endaweni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha
ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela bukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo uNomzana Ansa Malinga ohlala eziqalabeni eLupane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazi ukuthi uyazivikela. Kwehlile amakhiwe abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela abuningi babo, thina siyayenzani.
UMnumzana Simayedo Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho esixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abatshone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo uMnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokunga hambi emphakathini nanxa sokuvuliwe ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini. Nalokho okuthiwa ngama-mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiwo. So hayi siyazivikela sibili. Lokugeza siyageza, lamalemon siyanatha, ambibili samalemon achisa usinathe.
Udlela evalweni loMnumzana Sibusiso Majazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba usizo lwakhona luzoba luncane, njalo angikhumbuli ukuthi banemishini enele ukuthi abantu bethestwe nje. Okuseleyo ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu, asazi ukuthi bazowuvimba kanjani or bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisilele. abanye njalo bazofa. Kodwa ke ayi akesithembe yona inkosi iyozongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa. Akunamithi, akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona obenzeni. So into ezwisa ubuhlungu kakhulu le.
Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elubhane esobelweni seMatabeleland North okuhlala umnumzana Morven Ngwenya.
Geza sibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza, yonke into iyageza, imizila yondani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha geza sibi ubona ukuthi sibuyarabha kuzwayo. Yikho ke uzigezela ungajahanga uwemzuzu engakwana 20 minutes. Isepa madoda, isepa sanitizer ngayikhona ukuthi kuphela iyabiza lapha abalayo mboningani ngamadola awemelika eZimbabwe. Uzima uzima ke lapho, hhayi abantu kabaphephe. I-social distance yona liyana iqakathekile, amamaski egqoke watshwe ayinwe.
Umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke, every 1 hour.
UDokotela Xolani Ndlovu osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19.
Coronavirus ayikabile treatment, ayikabile vaccine. So oqakathekileyo yiprevention. So uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya, hlala ngkhaya. Uhulumende ngabe eseliftile kancane ama lockdown measures etc. Kodwa kuse muntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yipi ipart azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane. So ama measures ona lana, social distancing, washing of hands, wearing of mask, ungabi in a crowd when you don't need to be. Ungaphuma ungene town when it is not necessary.
Abantu abaningi abatholakala belomkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni achiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlubheka lapho ababehlala khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukaNtulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa okhulume loZulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungele lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka eZimbabwe, ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana lokuginqula uhulumende ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Priest Dubeko Sibanda omele iBinga West edala lepalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. USibanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kabusela ukukhokheli obukhona. Okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona, kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona. Wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani. Limbiza kayikaxwathi kwanela. sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge MDC Alliance yasikhethi ukuthi khona iaction yokulungisisa ilizwe ivelela ngapi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu nimbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulungile.
Ye baba Thuma uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Mthembo into ekhona inye since baba lozibuse kwelakithi eZimbabwe into zonke esesizenza sizihamba ngento le abathi ngesikhiwa ngama-democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into e-democratic into esemthethweni into e-constitution eZimbabwe and into yokuthi uthathe umbuso lapha eZimbabwe okathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona oku abakwenza be-MDC ikubona belama-seats e-parliament abalawo ngoba bakhankase lapho bakhankasa kona bazwisiswa ngabantu ababazwisisayo babavotela ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha ngu-MP ebhinga kona futhi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela yokungena embusweni yena leyo lezi ezindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya ama-shortcut ngiyathaba ngoba uyatsho lapho ukuthi bade kona hhayi akukaqhwathi vele akuqhwathanga kuyaqhwatha ngo-2023 sezingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho hhayi kuyabe sekukudlangudlange bona lokho.
Ye kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisi ukuthi imali eyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla. Kabalamehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlulekile. So ngibonanga mina okuyakwenzakalayo ukuthi hayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu ofuzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ulungisiswe. U-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile lo-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into lana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi kona ngingawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka u-Minister of Finance at that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe la mali lokuthi sibhadele ama-bonus. Kodwa upresident wayekhona ngesikhathi sonalesi umunye ubaba uMgabe wathi efika kwanye rally wathi hayi ekela ngichaza abantu wathi hayi akunanto enjalo ibhonasi izabhadala dingani imali kodwa kwananto ukuthi hey kuchaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifedha ngoba leyo mali yabe iyabizavela ngayo. So kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa uMnangagwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuzagcina sekulunga.
Lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU-PF bebexoxa le-Studio 7. Le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zePhelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsikamtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bayakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lo, kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okutshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba oziveze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. UMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu, uMnumzana Matshobana Ncube. UBhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba bakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo ezisabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kusiya phambili. Uthiwa ngosipika Mtanda.
Singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho baba?
Ukuthi kuqalise nini angisela qimbisi ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo awukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, awukhethi.
Lokho kwakuvele kusiba khona lango 1824, into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinga. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise, kokuvele kusiba khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutsho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo, induna nabosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akele sincede bantu enze sikhelisela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izigazo lezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayahlinzwa, baculwe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kanguzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zase zingana zisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhithelwa, kuthi uma ngase kukhithiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Sikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Matshobana Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usethi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, into engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho. Ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo unezinto zokuthakathi, ule nyoka ulani lani. Umthetho awuvumi konoko, ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi baye bike ukuthi hayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho, so labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala eJolojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabothika mdanda. Kuthiwa-ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezijiyeneyo, kodwa abanye abantu bakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa, i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazwe, uNajohn Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa, kanye loMnashe Mtutsa webandla lezano PF. Saqala lo mbono kaNigel asizwe ukuthi yena uthen.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota, babevota besithi MDC izancedisa abantu, kodwa kwathe sokukhanya ingani la i-MDC layo ela oda. Kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa kukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi abo. Kathe sokwenzakala ingxaba ngxoza yena le sikhona emaphathi, abantu sebeqalisa ukukhuluma, kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate, abanjengamanye amaphathi. Kube ne-diversity ku-politics eZimbabwe. Ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kule ZANU-PF nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke. And ngathela ukuthi kuyathinta even thina khonapho kobulawayo, ngoba indawo eziningi siyahlupheka indaba yamanzi. Ngapha abantu bayala ePhalamenti, ama-MPs they are being recalled.
Hayi, siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenzelo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazo.
Abasuplaya asilane lokuthi ngotami sinazokuthi ngobatha lokuthi ngobani bese kufuneka ukuthi ilize lilunge kuyamele sihambe phambili.
Sike sayenza ingqoqo labanye abasakhulayo, bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama-options, hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Kuyiqiniso, because the community made elected leaders ayo, and nxa i-elected leaders akumelanga le-elected leaders based on a-political party, uzabavotela i-political party but wavotela umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona barayitwelikana because bona balitelani position. Thina asileli position because asilani layo. Iposition ye-opposition ngeke ibe yiyo ezalesipila okungcono eZimbabwe. Ukulwa noku-exposa into ezinjenge-corruption ikokuzenzisizelesanduku.
Hayi, siyabonga Funye. Asizweni ukuthi abatsha bakubandlelisa no-PF bakubona njani lokho? Sixhume uMnashe Mtutsa.
Ngifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever formation abayiphukona yethu bewusuku, ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumele bevuye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla lezamuphepe sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that.
Hayi, siyabonga Mtutsa. Zulukandaba, siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama-voice note ku-WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka-Dr. Nandlovu, umlaleli we-Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane loChamisa, bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla, ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hayi, Zulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMikeove ngolwesibili lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Thwakaza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sithethe kancane, sinike linkundla uNtukameli Nkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapho elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithola encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa. Abakwa-Israyeli babubula ngenxa yobugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, no-Jakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo kwenzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ngabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi lethemba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa insuku zase zinengi. Babedweka abantwana bakwa-Israyeli, mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila bezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Lapho esihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo. Kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azi lenwele zisemakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantu bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthi ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobu, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikusekuye. Uza sinakekela, kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe, bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
siyabonga kakhulu uJarel Dala Ntukameli Komo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Olivalisayo ngoGibbs Dube.